So we seek out this end of a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhlaka 7 kumabasa 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebelungiselela idola elitsha kwele Zimbabwe.
Labantu ababesendaweni naleyo ababesithelwe umthunzi wenyanga, ilanga babengasaliboni kahle ngoba inyanga yayisiphakathi kwelanga lomhlaba.
Kusasa kwele Melika ilanga lizasithwa inyanga kube mnyama chu kwezinye izabelo. Umsakazo weStudio 7 usule minyaka yokusungulwa engamashumi amabili lanye 21. Sizalethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozezwa kulo msakazo. Sebelungiselela idola elitsha kwele Zimbabwe, abanye bekhala ngokwethulwa kwemali yohlobo lweZimbabwe currency kumbe iZiki. Abakhala kakhulu bathi imali le ilakho kuwa njengamabearers checks lamabhondi. Kuthiwa kulabanye njalo abathi ibhanga leZebank of Zimbabwe lizamile ukulungisa imali ehambelana legolide eligcinwe ebhanga leli. Kukhanya lokhu ukuba imali le izaqala ukusetshenziswa ekupheleni kukamabasa. Sixoxe nosomabhizimusi walodumo uMnumzana Japhet Mpofu ngemali yeZimbabwe currency kumbe iZiG.
Ukavina ubonile igolde esilayo ukuthi le imali izaprintwa according yegolde esilayo langama US dollar esilayo. So thina as business people sikubona ukuthi kungeke kusaffecte kangako ngoba imali printwe imali elingana legolde esilayo. So okusho ukuthi imali yethu leyi iziki sizaba yibedrock yama currencies wonke lawe siza wasebenzisa kusiyafika ku-2030. Njalo sikubona ukuthi imali leyi ingeke yehle from that 1352 ngoba i-reason yabe ingasekho ngoba i-gold liyaqansa or i-US dollar ingawa, kodwa kungeke kube le ndlela yokuthi uhulumende engavuka kusasa sesitshele ukuthi imali leyi isiwile njengaleyi bhondi ebesilayo. Ikoloko okunye okokuqala. Okwesibili, sibe sesithi liyani imali nxa kuyikuthi lokhu esihamba siyafika ku-2030 sisebenzisa i-foreign currency yonke lesilayo, osokuyikuthi ukuthi i-85% ngokutshelwa kwethu ngokutrade ngayo phakathi kwelizwe. Kutho ukuthi ngenye indlela imali yethu thina esabe siyilayo ama-US dollar lanxa lokhu esekhuletha kungazange kube le ndlela futhi ezavele ebantwini bebe sebeganga sebekhipha ama-US dollar la ngaphandle kwelizwe. Kutho ukuthi kuzanika ichance yokuthi iziki ibilokhu iprintwa kancane kancane uhulumende nayizuza i-gold reserves kumbe i-forex reserves kuqansa, ngoba kuyabe kunzima ukuthi ugavena lowo iprinte imali i-gold engalanga. Yisisibindi sethu esilaso kukho. Okuyikuthi ukuthi nxa kuyikuthi kusasezavuketa imali le isiwile, sokumele besichazisile phela kokuthi kati lokhu kade besitshela khona ukuthi is gold reserve ibanjwe i-US dollar bezokutshintshe njani.
Ye, kodwa kolo manje siyakwazi ukulabo osiphatheleni phela asoze beyijikajika imali yena le.
So osiphatheleni ke endleleni labade betshintsha babe betshintsha le imali beyitshintsha beyiqhubela bani ngoba leyinye kayisehli ngaphandle kokuthi ngeyithi ukuthi kuyabe sekuleyinye into yabe sisenzakala kubo ngaphakathi ngala ababe sebefuna bona ukuthi bekwenze okungaqondanga. Kodwa nxa sihamba ngendlela eqondileyo lathi sitrade kuhle njengoba sitrade nge-US dollar yethu kungalalutho, asiboni lutho okungenzeka ukuthi limali ngawa. Njalo kwabe sekuluhlazo kakhulu kuhulumende nxa imali leyo ingavuka ukuthi iyiwile, yona kuthiwa is backed by gold.
Amboni ukuthi osiphatheleni bazaphinda bengene kiyo le ngaphandle kokuthi kube lobunye kule yinye ingqondo engabe isisetshenziswa esesingasaziyo eqondo ukuthi imali leyo ingaphumeli siya phambili.
Kubonani izahlala yini kumbe uyaphonga ukuthiwa nje yiyo-ke yena leyo elesilinganiso segolide? Kuna phela le mhlabeni onke jikelele isilinganiso segolide intengo yangkhona iyaguquka phela, ilokhu itshintshatshintsha lapha asezokuhlupha khona
khona ukuza sibenefitha ukuthi ngoba ikoloko okuzakwenza ukuthi sibuze uhulumeni ukuthi imali siyehle njani igolide lingehlanga iyehle njani iamerican idola ingehlanga yikho lapho kathi ugovernor lo sezifake phakathi kwenkinga ukuthi sizaqala sibuze ukuthi imali yethu ehla njani wena sithi ibhekwe igolide
akuphosela ukugcina mpofu
iye yikho kona lokho esikuthembileyo kokuthi lapha kakusela kuqilwe okuzaphinda benzakala njalo siyabe sikwazi ukuthi enye into eyabe sisenzakala ugovernor lo kutho ukuthi kuyabe sokuleyinye indlela esisuke yena yamphica ekusebenzeni kwakhe ngobe beqalise kuhle njalo sikwazi ukuthi igolide olalo liyimalini lokuzelolayo iyimalini so akulaa ndlela lapha engiyibona engasijikajika nxama zimbabweni sizavuma futhi ukuthi le imali ibuye phansi futhi siyabe singacabangi sonke.
Umnumzana Japhet Mpofu ngusomabhizinisi olima eNyamandlovu njalo ofuya inkomo kuleyo ndawo. Sixoxela esepulazini lakhe eNyamandlovu. Uzasa kwele Melika, umthunzi wenyanga uzasitha ezinye izabelo kwele Melika. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-solar eclipse. Ezinye indawo okuzabe kumnyama ju okwesikhatshana zikuqela eTexas, eLicky Rock, Cleveland, Buffalo lezinye kuthi-ke esigodlweni seMelika eWashington DC ilanga lizasithwa kancane. Sebelungiselela usuku lolu endaweni ezijiyeneyo. Kukhanya ngazani ke abantu abaningi sebethengisa amagogolosi lawa okumele bayofake ebusweni. Kodwa ke kuyabe kutheni kusenzakala lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixhume umnumzana Rafael Moyo, odabuka eZimbabwe ofundisa izifundo ze-mathematics le-geography eJohannesburg kwele-South Africa.
Kwabe ukuthi kule solar eclipse njengoba sisazi ukuthi inyanga ibhoda around the earth kuyafika kwesinye isikhathi lapho inyanga khona iyafaka umthunzi ebantwini bomhlaba ukuthi bengasaboni ilanga ngokupheleleyo yikho-ke ilanga siyabe sesilibona part of it yikho kwenza ukuthi sithi thina i-solar eclipse laba bantu ababe sendaweni naleyo ababe sithelwe umthunzi wenyanga ilanga babengasaliboni kahle ngoba inyanga iyabe isiphakathi kwelanga lomhlaba yikho lokho sithi ilanga lifile ngoba sesilibona part libolile ilanga labe libolile.
Yes, siyakubona ukuthi ukubola kwelanga lokhu kungani akujayelekanga khonokho-ke kuyenzakala kusasa kwezokusithi-ke okunye okuza kwenzakala ngu-2044 kukhanya zani kuyadosa kakhulu lapha emelika kodwa lakhona ngapho kwele-South Africa le-Zimbabwe kwakwenzakala akusithethi nxa kusenzakala khonokho abantu abethuki pho bathi kumbe umhlaba usudilika kumbe sokunjalo
abantu bajwayele ukwethuka kakhulu ngoba kudala vele babesithi hayi kuhlola into ezinkulu kungabe kuhlola indlala kuhlola imikhuhlane kuhlola into eziningi kakhulu abantu bayethuka kulezi nsuku vele ngabona nje ukuthi izulu la iweather yakhona vele yona ayisiyo weather kahle abantu bayethuka kuba lezulu eliningi kuba lomoya omningi kube lezenzakalo nje izithithipithi eziningi zomhlaba so abantu ma kusenzakala into ezinjalo vele bayethuka kakhulu baze baye inhliziyo zabo ziyehle maso kwedlulile kodwa khona kuba yilokhu abathi khona spectacular ngesilungu bakujabulela abantu uma bekubhekile kodwa i-advice ekhona ukuthi abantu be-advise ukuthi bangakhabheki ilanga bengalikhangeli ngamehlo bathenga okungama-binocular okunye okungama-shades okunye kwenza ukuthi kungavulali amehlo abo ngoba i-exposure of ama-eyes to that spectacle ilanga lelo kuyabulala amehlo khona vele ilanga ungalikhangela nje uhlale isikhathi ama-seconds ulikhangele kuyabulala amehlo so people are advised ukuthi hayi bengakhangeli ilanga for a long time ngamehlo which we call bare eyes so bazama ukuthenga okunye okuthengisa emashopu lapho ukuthi bavale amehlo bakhangele through khona ukuthi basindise amehlo abasinde engabi damaged
lo ngumnumzana Rafael Moyo odabuka eZimbabwe ofundisa izifundo ze-mathematics le-geography kwele-South Africa sixoxelaye ese-Johannesburg. Umsazo weStudio 7 uthakazelela iminyaka engamajumi amabili lanye 21 okusungulwa kwawo. Kusukela mhlaka 7 babasa kusungulwa umsazo weStudio 7 wawusakaza ingxenye yehola imizuzu engamajumi amabili ngesishona lemizuzu elijumi ngesindebele. Kubekela phambili kulethulela indaba ezimqotho ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Sibonga inhlanganiso ye-United States Agency for International Development yasisekela ngaleso sikhathi. Abasakazi bakuqala kwakungumoyi uCarol Gombagomba noChampion Chikwetu ababesethula indaba zesishona. Kuthi-ke kucele lesindebele kwakuloprasitis Jeremiah, Chris Gande loNjabulo Ncube ababesebenza bekwele Zimbabwe. Waduduka umsakazo lo ngokuya kwesikhathi kwaze kwafika namhlanje lapho sosakaza ingxenye yehola ngesishona lenye ingxenye yehola ngesindebele. Okwamanje umsakazo lo ulentethele zindaba ezingamajumi amabili lanye 21 emazweni akhuqela ele Zimbabwe, Botswana lakwele South Africa njalo lezisebenzi ezilitshumi lantathu 13 esigodlweni somsakazo we-Voice of America eWashington DC. Okwamanje umhleli wohlelo lwesindebele nguPlasidus Jeremiah, kuthi-ke uhlelo lwesishona luphethwe nguBlessing Zulu. Uray Jodo umqondisi wenhlelo zomsakazo lo. Sifisa ukubonga abalandeli bethu bonke abasesekela sonke isikhathi. Songene kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Vele Israel ikhulumisana leHamas ngokubeka phansi izikhali kulandela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa ekade bethwele ukudla kwabalambayo eGaza. Vele Amerika lithi selikhathele ngokwenziwa nale Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umnumzana Paul Kagame, umkhokhokeli wakwele Rwanda, uthi umhlaba wonke jikelele kawuzange wenze lutho kubulawa abantu abafika phose isigidi 800,000 kulelo lizwe ngomnyaka ka-1994 kuze kuqhamuke impi yomvukela phakathi kwabohlobo lwamaTutsi lamaHutu. Sokule minyaka engamajumi amathathu kwenzakala isehlakalo lesi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, xoxa ngohambo lwakhe labanye abadabuka esizweni sikamthwakazi kade bekhona ngale phansi kwenduna uDakamela. Bekunomcimbi omkhulu sibili kakhulu. Sakwamukela kuhlelo Ngwenya, akusitshele ukuthi kuhambe njani njalo belisenzani izolo.
Ngiyathanda ukubingelela Dube abasakazi bethu nabalaleli bethu. Engingakutsho ukuthi besihambile impela emcimbini oyisimangaliso lo okunikeza imiklomelo owenziwa okhanya sokuyinto yeminyaka yonke inkosi laphana kudakamela oyekuthole babambeni. Hayi, umcimbi uhleleke ngendlela esimangaliso. Sibone ukuthi futhi lokho sekugqugquzele abantu abaningi kakhulu ukuthi bazigqaje ngokuyibona. Imangaliso yikubona bonke abantu begqoke imvunulo bebahle bebuyele nje emasikweni bakudubuke ngendlela eyisimangaliso. Abantu beyithakazelela leya nto ngendlela eyisimangaliso.
Ye, singathi kutshoni kulokhu kungasikhangela ke isizwe sikamthokazi.
Kungenzeka ukuthi sekuyisikhathi ngempela ukuthi isizwe sakwamthokazi sibuyele ebuyiswa waso. Njengoba uyabona ukuthi kuyasicacela ukuthi ngitsho lentsha iyakujabulela ngempela ukuthi kubonakale abantu belangazelela bejabulela ukuthi kuqhutshwe isiko lamasiko abo asendulo.
Ye, bala khonapha ngamaphitshane usho lokuthi ubonazana imicimbi enje inceda kanganani abantu besigaba sakini khonapho.
Laphana bengingathanda ukuthi lezinye izinduna zithathe indlela le esetshenziswa ngoba kudakamela ziqhubeke zikwenze lokho ngoba kuyagqugquzela lezakhamizi ukuthi zibumbane zisebenze ndawonye. Njengoba uyabona bekukhuthazwa labantu abasebenza kahle emphakathini benikeza imiklomelo, lokhona kuzokhuthaza labanye abebenza kancane ukuthi baphakamise amasokisi. Izinduna zonke zingakwenza lokhona, ngiyakutshela babudube isizwe sakithi sizaba isizwe esiphezulu kakhulu ngoba akekho zaswela futhi akekho zahlupheka phakathi esizweni. Njalo futhi akekho umuntu ozokhohlwa ukuyibo bakhe ngendlela obekusenzeka ngakhona.
Ye, siyambonga lokho-ke ngubaba Umbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Ungathi kusasa Ngwenya, siyabonga baba. Okwamanje sike sizwe ukholo lwesiKristu silontungamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sihlangane njalo silokhu siphezu kwendaba yethu yePhasika, indaba yovuko, indaba ye-Easter. Bakhona abantu abadalwa nguNkulunkulu bephelele, bengelasici, bengelani, kodwa ngokuhamba kwesikhathi inhliziyo zabo zagqibeleka, zavaleka, azazi zaqondakala ukuthi inhliziyo ezinjani. Njengoba sibala kuLuka chapter 24, ivesi lika-1-2 sizakuphinda ngokuphangisa okufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngezansi bafika ethuneni bephethe amakhaba bewalungisile. Verse 2, bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Indaba yokuvuka kukaJesu kayisiyo mbali nje. Yebo yenzakala, kodwa ke iyedlula lapho. Iyedlula ngokuthi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, waphiwa zonke izinto ezingamenza abe ngumuntu ongcono, ukuthi abe ngumuntu okwazi ukuhlalisana kuhle labanye abantu, uze kube ngabantu abazakwamukeleka phambi kobuso bukaNkulunkulu. Zihlobo ezithandekileyo. Abantu okubehlulayo yikuthi inhliziyo zabo, njengoba sike satsho, zisuka zivaleke ngenkalakatha elitsha. Umuntu afise aloyise, umntwana afise ukubana ancede abazali, ehluleke ngaloko okumehlulayo. Abanye abantu behluleke ukuhlalisana labo makhelwane, abanye abantu lemisebenzini akusebenzeki kuhle labo ngoba inhliziyo zabo zivalwe inkalakatha yelitshe. Ezinkonzweni abanye bayehluleka ukuthi bahlalisane bakhonze kahle labazalwane ngoba na inhliziyo zabo zigqitshelwe, zivalwe ngenkalakatha elitshe. Abantu bayafisa ukuba balunge, bayafisa abaningi abantu ukuthi babe ngabantu abamukelekayo emphakathini, emndenini laphambi kukaNkulunkulu, kodwa kuseselankalakatha zamatshe ezibasibekeleyo ezenza bangazi bafeza izifiso zabo. Abantu ngazi babone behamba benje. Ngakho umuntu ehluleka ukuthanda, ngakho umuntu ehluleka ukuxolela, ngakho umuntu ehluleka ukuhlalisana kuhle labanye, ngakho umuntu othanda izinto ezimbi, wonke umuntu uyaloyisa ubana ngabe kwenza okuhle. Sengitshe labazali imbala abazaziyo ubana bayasilela entweni ezithize, kulokhu abayikho khona kabafisi ukuthi abantwababo babe njalo. Wonke umzali ufisela umntwana nake into enhle. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, inhliziyo zethu zisindwa ngamatshe okumele asuswe ukuze sibe ngabantu abangcono. Abanye abantu umuntu aswele lobuthongo, aswele ngijela lokhu okuthiwa yi-appetite, ngenxa yokuthi kule nkalakatha yelitshe uyadinga aswele ukuthi kambe lelo litshe angalisuselwa ngubani. Abanye baze bahambe ezinyangeni, abanye badinge labaprofeti, abanye badinge labo pastor, lalabo kuthiwa ngo-man of God. Angitsho ukuthi kubi lokho, kodwa ngikutshoye ukuthi kuyabe kuzindlela zokuzama ukususa ilitshe elivalele ubuhle ngaphakathi kwabo. Kodwa-ke nxa sinanzelela sibona ubana ilitshe leli lingasuswa nguye owafa wavuka uJesu Kristu waseNazaretha. Ingabe uyakukholwa kumbe akukholwa, kodwa kubuzame ulahlekelwa yini uzama ukuthi ilitshe leli elisibekele lavalela ubuhle obungaphandle kwenhliziyo yakho kelisuswe. Ake sizameni ukususa amatshe siphile impilo engcono. Nxa kade sile nhlamba sesingasathethisi ngoba uJesu onguye owafa wavuka wafela khona lokho ukususa amatshe avalele ubuhle ngaphakathi wethu. Inhliziyo yakho inhle, ungaba khona ukuthi ivalelwe nje inkalakatha yelitshe. Cela uJesu. Jesu akugiqele lelo lithi ukhululeke ube umuntu wamukeleka emphakathini. Sikhuleke baba Thixo engcwele amatsha asisinda nephasika leli esisuka kulo esihlobo esiphakathi kwalo. Sicela uJesu asiginqele lawo matsha sibe ngabantu abamukeleka emndenini emphakathini. Randile lapha ngoso kakho. Amen.
Ye siyabonga kakhulu ke Ntukamini Komo sike sizweza abatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami uTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Aquila Moyo ongene kumincintiswano ye The Jesup Mot Competition khona lapha eMelika eWashington DC endawonye labanye bakhe abayizifundi zomthetho ekolishini leZimbabwe Ezekiel Kuti University. Abane laba abagoqela uThakuzwanashe Chinyemba Trish Fende Lotadiwa Chipunza bangene kule mncintiswano eqhubekela phambili bemele iZimbabwe.
Ngesikhathi siqala ukulungiselela izinga leli sasilethemba elokuthi sizahamba siyenikela esilakho, kodwa sasingakhangelelanga ukuthi sizafika lapho esifike khona njengoba kwakuyisikhathi sethu sokuqala njengeZimbabwe Ezekiel Kuti University ukuhamba for iJesup Mot Competition.
Yiziphi ezinye indubo ezihlangane lazo ngesikhathi lilungiselela imincintiswano le kanye lokulungiselela uhambo lwenu lolu, njalo yiwaphi amanyathelo eliwathethe ukuthi lenelisa ukunqoba ubunzima lobo?
Iqiniso elihle ukuthi asange sahlangana le ndubo eziningi. Indubo esingathi sahlangana nazo kwakuyukuthi ukuthi sonke sihlangane, njoba abanye bebehlala eHarare mina bengihlala kobulawayo, ukuthi ngisuke from kobulawayo ngihlangana lapho eHarare sihamba siyayenza into zamavisa lokunye okwakufunakala ngesikhathi sona leso lokuhlangana futhi senza ama-oral rehearsals. Kodwa asingeke sathi bekuzinduba eziningi kakhulu ngoba isikolo sethu besisincedisa khonapho okade kufunakala uncedo khona.
Ngesikhathi liseMelika kule mincintiswano, yiziphi izifundo eselizitholile elibona ziqakathekile?
Izifundo esingathi esizitholileyo silapha eAmerica yikuthi iJesup Philip Mot Competition is one of the most prestigious. And uma umuntu esiya kuyo naleyi competition kumele athathe isikhathi sakhe alungiselele, aprepare ingqondo zakhe ukuthi uyakhona, ukwenzela ukuthi mayefika ngala afike azazi yonke into azafika azoyinikeza phambili kwabo judge. Yinto esifundileyo ukuthi if you are well prepared for the competition you are going to do good. And kuyamele usebenze ngamandla sibili ukuthi lize likwanise ukufika kuma-final.
Kwabanye abatsha ababona ukuphumelela kwenu lokhu, yiwuphi umbiko wokukhuthaza elingaba lawo kibo?
Kulaba abatsha umbiko engingabanika wona ngokuthi anything is possible. Akulanto abangeke behluleke ukuyenza uma mabengazinikela ngengqondo zabo, ngomoya wabo, ukuthi yiyo le into esifuna ukuyi-achieve. Anything is possible. Kubona bamele besebenze ngamandla sibili, besebenze ngamandla ukwenzela ukuthi banjani bakhone ukuachieva le nto esiyi-achievileyo. Ungeke wayi-achieva overnight, kuyamele abantu basebenze. Usebenze, you put in a lot of work, you research, and you definitely make it. Nothing is impossible. Kufunakala umuntu okwanisa ukuzinikela entweni afuna ukuyenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Aquila Moyo ongene kumincintiswano ye The Jesup Mot Competition khona lapha eMelika eWashington DC endawonye labanye bakhe abayizifundi zomthetho ekolitshini leZimbabwe Ezekiel Kuti University. Abane laba abagoqela uThakuzwanashe Chinyemba Trish Fende lo Tadiwa Chipunza bangene kule mncintiswano eqhubekela phambili bemele iZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ungathinela kusasa, jahle ekhaya. Wezemidlalo iqembu leHighlanders Football Club linqobe eLetse Good Pirates 3-0 emdlalweni weCasablanca Premier Soccer League odlalwe eBarber Field Stadium namuhla. Nansi enye impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla. Manica Diamonds 1 Chicken Inn 0, Wange 0 Tele 1-1, Dynamos 0 Bulawayo Chiefs 0. Kusenjalo wayengunozinti weqembu leRail Stars uPeter Mpofu uthi ukungaphathi kuhle imali kudala ukuba abadlali benguqu baphile kwabuhlungu nxa sebekele umsebenzi, kubika uJoseph Njanji.
Kubo futhi akusiloqiniso ukuba emdlalweni wenguqu akula mali, kodwa bakhona abayitholayo. Uhlupho kube sekuthiba yikungayisebenzisi ngokuhlakanipha.
Ebhoreni yethu kulemali, but what happens is kulemali oyitholayo yenza ama-signing on fees. Abantu bayathola imali yayo inyalena siyayi-abuse. Nangathi i-financial advice ebantwini bakofuthi abanye bahambile bayadlala kuswati ma-afuni uthola imali u-25,000 but abayazizi bahlala kuma-one room baswate kwenza ababahlala kuyo. Imali yanabayidla bakhulisa next time thina yasibulala thina. But as Cavanier, the creature just coming up for nothing, and Tony Madele and Cody is the Tokusuni. And as the little one thing you said, there are much in my 4-5. Hambi said, sign number 7 in Montreal, you're signing my tweet, you're giving 2,000. It is seller right here. But it was a custom of the day carrier against the years.
Umbofu kubekele phambili esithi abadlali basuka belibale ukuba kumele balungiselele ikusasa yabo besadlala ngoba akula mpentsheni emdlalweni wenguqu.
Akula mpentsheni suna kulebela ibhora akusela income akusela mali oyithola yegina kuyo kunzima abantu abaningi abashiyile ibhora bazihlalele akula nto abayenzayo empilweni kuyo kunzima
Umpofu uthole umsebenzi ngesikhathi edlalela iqembu leRoosters njalo usebenzela inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe.
Ngathola umsebenzi webhora kuRoosters sengizisebenzise eRailways nyanqinile. Akufani kunokuhlala imuti yanalivile kubadla nerenti. Esithi ngiyathola something but abafowethu phandle lapha angandlala labo mina. Mabala imali yokuthi uthole isitati sokuthi le thengisa amatamatisi impilo yakhona kakhulu heyi abe bathole isizo ngoba hhayi akwenzi kunzima kakhulu.
Umpofu ozelwe ngomnyaka 1990 odlalela iqembu leRoots Celtics labatsha ngesikhathi eqala ukudlala umdlalo wenguqu kusuke lapho wadlalela iqembu leRail Stars lapho adlale khona waze wadlalela iqembu labakhulu ngo-2014 emva kwalokho kwadlala kuqembu lebantu Rovers kanye lelentaba zinduna kuyilapho agcina khona ukudlala umdlalo wenguqu. Imele isilwe 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ye siyabonga kakhulu ke Njanji, sike sizwe zomculo.
Salubonana zingelelayo ukutmen balele ndlovu igama lami lokuzalwa kodwa ke igama lomculo ngisiza ngobanele ngingumculi kamasikandi ozalwa endaweni yakonkosikazi esigonezele kwaZosgay ebobi district ngaphansi kwenduna umntana egomalo ya ngokuhlala ngilapha kobulawayo ngiqale ngomnyaka ka-2020 lapho ngakhipha khona i-single track ethi ngizomlanda emathuneni. Emva kwalapho ngazokhipha i-EP egoqela leyo ngoma ethi ngizomlanda emathuneni. I-EP sihloko sazo sithi imali yegazi. Kwamanje umculo wami obengabe khona ebulenjini kodwa ngalo lobufaka ngokudala ama CD asatholakala kimi kunamba zami ze WhatsApp noma ezokufona ezithi +26377176174 lapho endolakala khona. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu jaha lekhaya, siyaya kuthinde sibili olivalisayo emoyeni ilenjabulo mthembo sithemba uGift Dube yelale.